Kuliqiniso ukuthi amagesi aludubo ilizwe lonke aludubo kobulawayo abe ludubo la kumawadi lami khona ngekhaya kulodubo olufanayo i-challenge ka ward 3 kusukela ngolesine ebengela amagesi lakhathesi lokho ebengela amagesi kube le transformer edubukileyo yahle yafa eyiyo encedisa isigaba sonke sona leso khona ngale kuhlanganisa lezinye indawo eziku ward 1 izakhamizi kube lo mhlangano le management ye zesa ekati kokhelwa ngubaba uJaji onguye u regional manager wezesa okuphume lapho bathembisile ukuthi kuza dingwa enye transformer ifakwe kona apho lapho okufe khona i main transformer yangkhona uduo adibethi bahlangana layo i rig okufanele iyekhiphi iyethwala transformer leyo isukela ngizinqangi zise kuhle emakhandeni isiza e Queen's Park. So lokhu kufanele kwenzakale kumalanga amalutshwana alandelayo.
Baphila njani abantu khona ngapha kuma constituency nxa kungelamlilo wamagesi?
Siyakwazi ukuthi nxa kungalamagesi kulodubo olukhulu ekuphekeni, kulodubo olukhulu emafrijini, nxa umthethengile izinto zabanengi njengenyama kuyagcina kusonakala kubole. Ludubo olukhulu kakhulu lolo kulabanye abagcina izinkukhu emakhaya lapha nxa bezibulele zabanengi sebefake kuma deep freeze amagesi ahambe okwesikhathi eside kugcina lakho sokuyi-loss kubhizinesi. Antsho siyakwazi ukuthi ekhaya lapha eZimbabwe abantu abaningi sebeziphilisa about 64-65% abantu baku-informal employment, abanye abaningi bakhona baphila ngakho khona ukugcina inkukhu. So industry lakho kulodubo kakhulu ngenxa yokuthi imithini iyabe ifuna amagesi ukuthi isebenze. Kule mithini eminye esebenza 24 hours engafuni ukuthi kucitshwe amagesi.
Njengamalunga edale lephalamende ligcine nini ukucubungula lolu daba njalo zithini iziphathamandla?
Sigcine ukukhuluma ngalolu daba ngolesithathu la ngolesine. Uminister wamagesi uJem Soda wapha amacebo alawo ukuthi udaba lwamagesi lulungiswe kube ngcono. Wachasisa ke ukuthi amanzi edam leKariba ayehlile kakhulu okwenzakalayo kathesi bagcina bevumelana leZambia ukuthi basebenzise ishare yeZambia ukuthi bagenerate at least 300 megawatts kulokuthi kube yizero.